abenzethu lamhlanje. Abantu abaningi eGwanda bathi kabaluzwisisi uhlelo lokubhalisa amagama kugwalo lokuvota. Abathenga bethengisa impahla benza umhlangano wokuhlolisisa ukukhahlanyezwa kwabo ngamapholisa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezidinga incwadi zokuhlala kulelo lizwe okungekho emthethweni. Uhlangothi lukahulumende lwezempilakahle lwethula uhlelo lokusetshenziswa kwamaphilisi okuphakeme. Lifuna sixoxe ngani kusasa kuhlelo lwethu Zimbabwe Today, asixoxeni esilethulelwa nguGibbs Dube ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook. Ku-Lifestock lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngokusetshenziswa kwezokwethulwa kwemibiko okwalezi nsuku okubizwa ngokuthi yi-social media. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012 465 0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930 6065 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.